Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 15 Nhlolanja 2025 ngotabo kaNcube. Endabeni zethu namhlanje, abakubandla lezano PFATA kumelanga bethuselwe abaphikisa ukuba umongameli Masanaka kwaqhubekeza embusweni kungafika umnyaka ka 2028. Abaphikisa bathi kuyethusa ukuxokozela okukubandla lezano PFATA. Zikhala ngendlala lokuswelakala kwemisebenzi zakhamizi zeMathabeleland North. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Sebesethuselwa abanye abakubandla leZANU-PF abaphikisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028 okuzagqitshwa umbuso wakhe. Abafuna ukuba aqhubeke esembusweni bathi abakuphikisayo lokhu ngabasekelwa ngabazonda uhulumende kaMnangagwa. Abaphikisa ukuthi uMnangagwa aqhubeke esembusweni bathi sebesesaba ukuthi bengasuselwa amanqe ngabasekeli bakamongameli. Ukuhlezela lolu daba sixoxele nomnumzana Malaki Nkomo, ilunga lebandla leZANU-PF, othi udaba lolu luzabanjwa ngemfanelo libandla lakhe.
Kuzaphetha kulungile. Ibandla leZANU-PF ungabuyela emuva le. Kuningi lapho abantu abasuke baba lokuxabana langesikhathi sokuthi kudingwa leli lizwe. Kwaba nezinto eziningi, khumbula ukuphuma kwesipha kusiba nalokhu lalokuyana, kusekuba umgagawo kusiba lokhu lalokuyana, kuthiwa kuze kuzofika nakhathesi kungani sasayifika landayo le ndaba enokuthi kube le-unity. Kodwa ekucineni abantu babehlala phansi bakhulumisane balungise izinto zangkhona. Ngaleyo ndlela thina kubandla leZANU-PF sabantu lolu ngintuthu ethunqayo. Uzafanele ukuthi lunze ngoba kulesikhulu ezizwe ezibangela intuthu le khona uzabonakala ukuthi zilungiswa kanjani bese ngikhona ukuthi singakhiphi intuthu. Ibandla leZANU-PF ngeke lidileke. Unganikinika ukuthi nithini kodwa kulungiseka indlela phambili izabe ikhona kuzavuka konke lulungile. Labo labo geza abantu asebebangani ngawo seze bagcine labo sebekuzwisisa ugcine vele iZANU-PF imuva isiyaphambili. iZANU-PF basebebandlekapho kuzuka lidileke layo. Kena sokhalele ukuthi kuzalungiseka konke kolo. Abantu abamanga, abantu abathulanga, lamaplani esawo wenzwa lokhu ngokumlalazi lakho siyakuzwa. Kodwa iqiniso ekhona ukuthi usasa kumbe amalanga abuyayo abantu bazakhuluma babe kunye ekucabangeni kwabo.
Kodwa kusoze kube nokuchitheka kwegazi yini baba Nkomo?
So siyakuthi nxa singayekelela izinkulumo ngendlela uhulumende nakhuluma ngayo ukuchitha kwegazi angeke kube khona nxa kungela abathotshozelayo. Kodwa esikubonayo thina ngendlela yokuthi khona lilizwe ngezombangazwe ukukhulumisana ibandla leZANU-PF likhulu kakhulu ekukhulumisaneni ukuthi abantu bazakhuluma kungela ukuchitha kwegazi ingaba lezi zidlungiswe ngendlela efaneleyo. Nxa kufanele ukuthi kubandla leZANU-PF kube nabantu ababalelwa iconstitution batshela ukuthi lapha nalokhu kuhamba kanye ndozazuyeqe umthetho wenambana laphana. Yikho khona okulalo kukhona kodwa usoze udinize ibala. Uzasukuma la esethatha isikhali selisa omunye kuyalo kubangwanzela. Ongathiwa sokuba ukuthi nabantu bazachitha igazi lalo kuyalo kuyini.
Umnumzana Malaki Nkomo, lilunga lebandla leZANU-PF, ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseGwanda. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe ezimele.
Ukuxokozela kubandla leZANU-PF kuvele kuyindabuko yabo. Kuhlala kuxokozela ikubona lelizwe abaliphetheyo lilokuxokozela yonke into nje imimanzonzo kuyinetha yabo. Kodwa lapho esikhona ngendaba zabogeza lokuthi uMnangagwa akahambi, ngibona kuzachitheka igazi, kuzabotshwa abantu ngoba siyazi ilevu ye-intolerance abalayo ngama-views abanye abantu abangavumelani labo. Ezinsukwini nje njengoba sesibonele ezincwadi ezisecurity zamapholisa sebethi badinga ogeza kuzathuliswa. Njengoba sike sazwa ngaphambilini ubaba uNkomo ethi izikhuni ezithunqisa intuthu bazabonthi benzeni ngazo indlela vele abadila ngayo ukuthi laba bathunqisa intuthu bayabakhipha babaphihlize so yikho kuzenzakala mhlawumbe size siyefika ekupheleni komnyaka kuzabe kuyikuthuluthulu kuyisisana sana
ye kodwa kuzokuchitheka igazi yini baba Mlalazi
njona ngichilo kuvele kuyindaba yabo abantu bezana uPF ukuchitha igazi kusifikela empini babebulalana ngaphakathi sadla nxa sisithethe uzibuse ba bulala abantu ngegugrawundi sasuka konke ngabomramba tswina la ngesikhathi sokuqala kobhosi nge-2000 belokhu bechitha igazi angiboni isizathu sokuthi bangalichithi manje ngenxa yokubana kuvele kuyinature yabo ukuthi basebenzise udlame ukusolveni ama-political problems
kodwa lolu udlame lungalungisa konoku ke ukubahluphayo
udlame awuzake lulungise lutho ngoba nanti belilizwe lifile ngenxa yodlame abalusebenzisayo izikhathi zonke so ukuze badile ngama-problems abo abana bayavumela abantu bana babe lama-freedoms ama-freedoms alotshwe kusisekelo sombuso saseZimbabwe not isisekelo sombuso weZANU-PF bangavumela abantu ukuthi bakhulume njalo bavumele le abayibiza bethi tolerance ukutolerate ukuthi omunye umuntu uprefer ukukhuluma ngohlobo oluthile omunye uprefer ukuhamba ngendlela ethile bangavele bakuvumele lokho yikho kuzasolva iproblem ekuZANU-PF le problem eselizweni jikelele kodwa kamboni bekwenza lokho ngoba
lo ngumnumzana Fortune Mlalazi olandeleza umbusazwe ezimele obexoxa lo Gibbs Dubo Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Bakhathazekile abantu abaningi emathebeleni North ababhekane lobunzima obumangalisayo ngenxa yokusilela kwemisebenzi, indlala enkulu lokuhlupha kwenyamazana zendle osekuthiya abanye babo bengasela zifuyo. Kubika uNokuthaba Dlamini eseVictoria Falls.
Omunye obhekane lenhlupho lezi ngumnumzana Steven Ndlovu wesigabeni se-BH10 eWange uthi impilo elukhuni emavenkilini osomabhizimisi benza santando nanku lo mkhathi kamdlala iqhubeka isidla ubhedu.
Ngilimile ingadini ngale eveshini okuyimbili akukha lokhu kwelelanga ngenxa yomakhelwane enginike umgani wempuphu idlulile lelo la elakusasa akwazi. Abe khona abanzweleyo ngokusedrobheni emphasele ku 10 kg. Sengisidla kanye ngelanga njengenjendaba.
Unkosikazi Catherine Ncube wesigabeni semkhayeni uthi uhlupho lukaNdlovu kasilwakhe yedwa emaphandleni lokhu kungezwa njalo yikuba abasakhulayo kabananzi yabazali uthi sebephila ngokuphathisana njengabadala.
Isidakamizwa zoda ngontshengu ngombanje. Engayitholi imali virusi siyakhona sekhohlangeni ngomzali wakhe kodwa mina nxa kulomunye othi ngathi hayi mntanami lokho engithi nako kuyi $5 ngingathenga akumakhelwane meshe ngalale ngendlala mana lami njalo ngishiyele khona kunjalo isikhona sishiye ukuze ithi sinyanga sithole ukuphila.
Ukhansela wekachechethe umnumzana Given Moyo uthi ukudla ukuholiswa izakhamizi nguhulumende kakunganani njalo kakubuya inyanga zonke. Okwamanje izakhamizi zihola ingqoloyi kodwa uMoyo uthi abanengi iyabehlula.
Uhulumende ngezindlela kanika abantu i-staple food, staple diet. Banika amabele banike lokho kwengqoloyi kufana lokuthi uzondlahlela nje into engeke ngiyidle. Into engeke ngizwisise ongeke uyidle wena kodwa wena uma nginike so ebunganikanga uzolahlela nje so uhulumende kanika abantu ukudla kulomsoco abantu kade sebaningi laba bathi asisayi ema-toilet so silama incidents abantu bathi ah mina ngisayi toilet sokungisongela.
Phezu kwendlala lokugugudeka komnotho umnumzana Jeffrey Banda wenkayi yena ukhala ngenyamazana zendle ezibulala izifuyo.
Amakhanka asiqedela imbuzi, asiqedela inkukhu, ke enkukhwini asezisibuya sibila zongena lasemakhaya. Ukuthi inkukhu ube lazo sokusiba nzima, sokumele ube le plan lokuthi inkukhu lezi uyazakhela isilungu, sihlale phakathi singasaphumphayo. Inkukhu dumbu ngaba la inkukhu, manje lakho ukuthi uyifake phakathi kwesilungu ungelakudla uzayinika kuba nzima, kwanti ngenxa iphandle iyakwanisa ukuthi ibhotabhotela izidobhadobhele lapha lalapha. Sikhuluma nje ezinye vele izilugu eminye imizi akula nkukhu ngenxa yamakhanga.
Unkosikazi Sitshengisiwe Sibanda uthi besaba ukuba indlala kayisoze iphele esigabeni senkayi.
Emasimini kuyasha vele kukhanya ngani zabalaminyaka ozayo kuyabe kuyindlala futhi ayindlala ikhulu kakhulu shemu ikhulu.
EleZimbabwe liphakathi kwendlala ebangelwe ukungani kuhle kwezulu nyakenye ehlasele abantu abayizigidipho eziyisichiyagalombili 7,7 million. Inhlanganiso ebona ngokuselela abalambayo emhlabeni jikelele eWorld Food Program ithi abantu abaningi bayalamba eZimbabwe lo nyaka, njalo ithi idinga imali efika phose izigidi ezilikhulu lamachumi amane 138 million yokuthengela abalambayo ukudla. Umholi wesabelo seMathebeleland North uMnumzana Richard Moyo uthi kuzamiswa kunyangezayo ukuholiswa kwabantu ukudla. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Kulandela ukujinjana izibotshwa okuphumeleleyo phakathi kwele Russia lele Melika, umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump usungule uhlelo lokukhulumisana ngolwesithathu ngenhloso yokumisa impi eUkraine. Ukhulume ecingweni lomkhokheli wele Russia njalo wathumela umsekeli wakhe ukuthi ayehlangana lomkhokheli wele Ukraine. Umongameli Donald Trump wethule ukufuna ilizwe lakhe ukuze liqhubeke lisekelele Ukraine ngesikhathi eqala uhlelo lwakhe lokuzama ukumisa impi esile minyaka efika phose emithathu iqalile eUkraine.
So we're getting security on our money. We're going to have it secured by, they have rare earth and they have oil and gas and they have a lot of other things, and we're asking for security in our money.
Sizavikela imali yethu, sizayivikela balomhlabathi otshiyanelo wezinye indawo, njalo balamafutha igasi lokunye okutshiyeneyo. Sicela ukuthi imali yethu ivikeleke, njalo sebekuvumile lokho. Ele Ukraine selikuvumile lokho.
I-Congress yavuma ukuthi ele Ukraine lisekelwe ngemali efika ku $183 billion ukusukela ngoNhlolanja ka-2022, njalo imibiko ekhona iveza ukuthi sekusele imali efika ku $40 billion eyokuphathisa ele Ukraine. Amazwi ka-Trump ethulwe kulandela ukukhulumisana labakhokheli bele Russia kanye labe Ukraine. Umongameli weUkraine uMnumzana Zelensky uthe bakhulume okwesikhathi eside lo Trump. Esemhlanganweni ngolwesithathu lomphathi intambo wezemali eMelika, uZelensky uthe ilizwe lakhe lizavuma isivumelwano sokuthula esilivumela ukuthi lingene kumanyano weNATO njalo lihlale livikelekile.
And I ask President Trump to give us these security guarantees to help Ukraine, to strengthen us.
Ngicela njalo uMongameli Trump ukuthi aphathise ele Ukraine liqine. Kumele sixoxe njalo leEurope ngoba kumele sibe lebutho elikhulu. Imali zethu ziyasilela okwakathesi, kodwa esikufunayo yikuba lebutho eliqinileyo futhi elithola indleko zonke. Lokhu yikho esikufunayo ukuze sivikeleke.
UTrump uthe uzaqhuba umhlangano nomongameli weRussia uMnumzana Vladimir Putin eSaudi Arabia kusikhatshana esilandelayo. Uveze ithemba lokuthi isinqumo seMoscow esokuvuma ukukhulula umbalisi weleMelika uMark Fogel ukuze eleMelika likhulule esinye isizalwane seRussia kungaphendla indlela yokukhulumisana ukumisa impi. Esikhulumeli sesigodlo seRussia seKremlin sikhulume ngokukhululwa kwababili laba.
Naturally, such agreements are preceded by very, very meticulous negotiating work. And of course,
izivumelwano lezi ziba khona ngemva kokukhulumisana, njalo azingeke zihle zilethe inguquko enkulu, kodwa zipha ithuba lokuthi amazwe amabili la ebumbe ubudlelwano obulakho ukuba lokwethembana.
Udaba lolu luqoqwe ngu-Anita Powell, lalwethulela yimi uDaba kaNcube oweStudio 7. Okwakhathesi siye kuGibbs Dube esethulela uhlelo lwabomama.
Kusigaba sabesifazana namhla ngixoxa lo nkosikazi Matilda Dube. Ungukhansela khona ngaleke ePhilabhosi. Lapha ngilizwa umthembo ozithembayo uGibbs Dube. Ngimele usithandekile Mhlanga weStudio 7 kuhlelo lwabesifazana. Ye mama, siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba.
Lamhla sike sikhulume ngamalungelo abesifazana. Aphethwe njani khona ngapha?
Amalungelo abesifazana kakhulu sizwe namhla hayi awaphathanga kahle. Ngoba umama naye ngazi nje esegumeni lakhe kumele azizwe ukuthi ngisegumeni lami. Ayisiyo yonke nje imizi enjalo. Eminye iyabala imizi engaphathi kuhle amalungelo abomama. Umama yafika echochobele kube phakathi kwabanye umama ubone echochobele ukuthi uyakwazi angakhulisa labanye umama ngabehleka uyafika ngale khaya ethelezini. Umama bathelezini emagumeni lapha.
Singathi kwenziwa kuyini khonokho? Ye, kwenziwa kuyini?
Kokunye baba, obaba abanye balobukhweli, balobukhweli, bayizihlaba, bayagijima. Ekugijimeni kwakhe lapha, akhona ngalo kungafika kungamhambisi usefika ebhodisela kwenkosikazi.
Ye bantu, yikho kugcina kuhlupha kakhulu.
Khululekile
nxa likhuluma labo obaba khona ngapho emaphandleni bathini ngodaba lolo?
Obaba kabafuni bathi labo mama bayasidelela, bathi mama bayasidelela. Okubuhlungu okuyokumangalisayo ukuthi ubaba omunye uyakwanisa ukuthi abuye nomunye umfazi umama ekhona ekhaya kambe kathi kuhlukulezi umama khonokho yini. Esikuthathathi kumama umnikazelweni akumkhiphele igogokele umamakeli umama lo. Umama ngokwesaba isigayi amkhiphele kambe ayisikho uku-abhuyusa ilungelo lakhe yini. Hambe kuyi-abhuyusa umuntu esegumeni lakhe. Obaba kumele behloniphe omama, omama labo bahloniphe obaba. Into zakhona zihambe zo. Ayisikho futhi njalo ukuthi obaba yibo bodwa abahlukuluza umama. Omama labo bayabahlukuluza obaba ngezinye izindlela ezibuhlungu. Abe labanye obaba eceleni uzabala ekhona ekhaya.
Nxa kunjalo-ke kuphathwa njani khonokho?
Le ndaba enjalo yayisifuna abadala. Abadala sibili. Ngoba nxa umama esefika esekhangela umkakhe xa eleli yakhe eceleni kasayiboni njengendoda. Naye ubaba nxa elomunye umfazi omthokozisayo ngale xa ekhangela umkakhe wasamboni njengomfazi akuphilisi kuhle iguma khonokho. Kanti-ke uthando ligoqela yonke into. Ubaba lo mama bathandayo egumeni uzwa khona uyabuvusisekile nxa kunjalo.
Akubakhuzi abadala lapha bolaba abajadileyo kumbe ubanike imilayo yokuthi vele kumele benzeni emjadweni la?
Bomama amaguma ayalondolozwa ngobuntu bakho. Iguma lakho ulilondoloza ngokuba nguwe kwakho, kuhlonipha umkakho, ungenzi kubi kumkakho. Uzuke nomunye ubaba yena nguye owahamba wakuthatha ngakini kubuhlungu okungakanani. Nawe baba thanda umkakho ngoba wamkhiphela wahamba wamkhipha kwamanye amankazana. Amankazana ayemaningi owawulawo kodwa siwuthethile lapha namuntu ekhaya usimbona lokhu nalokhu kuhlenibi kuselichapa kasagezi. Hhayi umuza wathiwa njalo njalo umuza wathiwa ngentoni uwakhiwa ngokubekezela ngothando.
Ukuthi kambe kusakhona yini khona okukhuluma ngakho ukuthi kumele kube lo thando into ezinjalo lokubekezela?
Nakweminye imizi kukhona kodwa okuyinto kwangikhona ngokwe-fastrate ngokwesikhathi esilutshwane isikhathi esiyidinga sokuhlukuluzana. Hhayi eminye imizi siyabona lithanini kodwa-ke ngikufake ngithi ikakhulu i-age asebebadala hhayi bayathandana ngoba bayakwazi ukuthi omunye sokunyekalahle omunye. Laba batsha abaningani angikwazi ukuthi umoya lesiwazela omunye la ukuthi yami ngiyahamba ngimchingekento omunye lathi ngiyathatha omunye umfazi kathi kekadeni kake ngizaaeneko abantu babethandana kuzekazi bayelahlami kodwa khona bekhulu balahlali bahambe bese ematshwaleni-ke bethanda kulezengibuya behlabela bavela khona-ke bebambeni izandla khathi esiyakusekho lao akusekho mthezo ezithembayo.
Ubone-ke Madube lapha-ke sixoxa lo nkosikazi Matilda Dube ongukansela kulangale eFilaphosi njalo ingcwethi kwezamasiko esintu ungathina lokusasa Madube belilami namhlanje umthembo sithembayo uGibbs Dube kuhlelo lwabesifazana bengimele usithandekile mhlanga weStudio 7 ayike walamhlanga kwanele
okakhathesi siye njalo kuntungameli inkomo esipha uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama nguntungameli inkomo lamhlanje sise Bedbridge lapho okulomfundisi wesonto ye ZCC ofunyanwe inkantolo elecala lokubulala umzalwane wesifazane esithi uyamelapha uChrispin Gomori ubikwa wachaya owesifazana lomyeni wakhe esithi uyabelapha ngoba bagula umkhuhlane wengqondo ababili laba balimala kakhulu bathwalelwa esibhedlela lapho owesifazana lo afika wabhubhela khona sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yabahlali beBadebridge iBadebridge Progressive Residents Association umnumzana Jabulani Makado
iBadebridge lona lithi labo abalenkinga abagulayo yabaye phambili kwabafundisi kumbe kuma-elders ezisonto babaleke izandla akutshongi ukuthi sibahlaye akula lalapho uvele ezisontweni esibona khona ebhayibhelini ekusitshela ukuthi uma umuntu enomoya omubi ukhutshwa ngokutshaya but ukhutshwa ngokuthandazelo so njengama-residence thina sithi iyasoneka vele ayifanelanga iyenzakale inkonzo ezinjalo kumbe ama-church enjalo akumekanga ngavunyelwe be-operato um uhulumende aluba ethatha amanyathelo ukuthi into ezinjalo zimishe i-church naleyo ingamiswa amanye amabandla azafunda khonapho
zikhona yini ezinye izehlakalo ezifana lalesi eliyake lizwe ngazo khona ngapho eBadebridge emacaweni kumbe ngokwakuqala lokho
ngokwakuqala lokho mina umzana ngikhona sibizwa and umuntu wonke kwamumbamba sibili njengami ngibheke ngazwa ngiphelela sibili ukuthi ngimfundise onjani i-church enjani ekhaya abazalwane isithi ikhipha imumoya thina siyazi ukuthi abantu bayathandazelwa hatshi ukushara ngoba uma usumshaya usumlimaza umoya khona uyaphuma njani njengoba wena uyabe utshaya inyama oyabe ungatshayi umoya phela utshaya inyama yomuntu
sesike sabona abanye abafundisi ikakhulu kwele South Africa besenza imithanithani bedlisa abantu izinto ezingalunganga kusenziwa yonke inyakanyaka engamelanga ukuthi ibe isenzeka emacaweni khona ngapha likazelizwe ngakho lokhu kumbe lihlangane lakho
hathi okunjengalokhu ukuthi kwamapastor siyakubona lathi siyakwazi abanye badlisa utshani abanye bedlisa odivi hhayi lapha ebhayibhile bafika kesahlangana nakho uma kukhona abantu bayake kufihla ngoba bayake belokukholwa kunakhonokho bekholwa kumfundisi wabo naleyo kumbe improfita yonaleyo kungaphumi kwabanye kuphumi uma sesiyingozi anto uyabona yona le sikhuluma ngayo ezi-tc futhi ukuthi asiyo yakuqala abantu beshaya bakhona abashaweyo abaningi kodwa abazange baphume ngoba kuzange kube lo monakalo leyo isiphuma ngoba kusuke kwaba lo monakalo so hhayi lapha sike singakeyahlangani lakhe kangako kungaba kukhona but abantu beyezithulela nje ngoba bayebekholwa kukho ama-churchi asemaningi kakhulu uma sikhangela i-church enye lenye kumele ibhalise phansi kwamabamba akhangela nayo lezamasonto kodwa makhangela ukwanda kwama-church enaka ngasarejistwana kathesi ngavele nami ngiyakhala ngomoya ngiyazihambela phansi komthobho wami ngisuke ngifake ifulegi yami kenapho abantu sebegcwala sengisonta yinkinga esilayo kathesi sekula amafulegi amalembu amnyama abomvu amhlophe anjani njani agcwele indawo zonke lezi asakwazi ukuthi mbe yikho okucina kusenze ukuthi lezulu lingani ngoba kuthola kufakwe namatshe kuthiwa ngamakrawa kuhlangele lezihlamba endaweni ezingasizo amastendi e-church aphiwe ngumanisipala so siyakhala kakhulu sibe siyikhuluma yonale indaba iviki ephelele ukuthi kumele siyobona umasipala ngikhuluma ngendaba yamabandla ayagcwele iganga lonke leli and kuyabe kuphuma khonapho izindaba zokuthi omama babanjwa khona ngale but kungaripotwa nezinye iy'ndaba ezihluphayo noma thingela bufakazi but ziyaphuma iy'ndaba ezindaba.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo baba Makhado, siyabonga.
Ngiyabonga bankhona.
Lolo bekuluhlelo liphuma lendaba lichone lendaba besixoxa lomnumzana Jabulani Makhado isiphathamandla senhlanganiso yabahlali beBaitbridge iBaitbridge Progressive Residents Association. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo
siyabonga ntungamile inkomo ngokusipha uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Kuhlelo abaculi bethu liviki silomculi werumba osacathulayo ozibiza ngo King Brian linsizwa idabuka ePlumtree kodwa icula ikwele South Africa. Nansi ixoxa nontungamile inkomo weStudio 7.
Bagithi obingelelayo ngoBright Dube ikanti kwekwezomculo bangazi ngoKing Brian ngiqhamuka ePlumtree esigodini sasemacingwana kwezomculo sengikhuphe ama synth track angu-3 ngiqale ukucula ngo-2023 and then ngabuya ngakhipha ngo-2024 ngabuya ngakhipha ngo-2025 ngikhiphe isingi track emnandi kakhulu ekhuluma ngekhisimusi ethi ikhisimusi leyi imnandi kakhulu bantu bakithi.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abangathanda ukuthenga umculo wami bengangithinta kulezi nombolo 0786882933. Ngizoziphinda futhi njalo 0786882933.
Abalandeli ubachiyela waphi amazwi?
Ngithi kini balandeli lesicela isapoti. Kungakhethelekile ukuthi usapota umculi osemdala usapota umculi omncane sicela liqhubeke lisapota lathi esisakhulayo lithenge ama CD nithenge ama USB nithenge njalo impahla zeqembu njalo lifike nasemcimbini ukuze nathi sithole ukujabula sibone ukuthi hayi niyawuthakazelela ke kakhulu umculo wethu. Ngiyabonga.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com kumbe kuwhatsapp channel ethi VOA Ndebele.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lila